Kusuke kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba esiluphiwa nguntungameli Nkomo.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboshwe khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimetheza umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa baboshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuphi ngathi wahamba esibayeni somunye umadalini kala ebusuku. Wahamba wayethatha imbuzi amadalikana phakathi kwalawa umadalikana okhala wakhona. Then wathi esethethe imbuzi wahamba wayethize imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikana okhala wathi esethiwe imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe. Wazitshelwa ngomunye ukuthi hayi akhe ngabona umufi lo ehlinze imbuzi enjekanjekanjekanje. Yena wathi umlando wahamba wayathengisa abanye abangane bakhe. Bayathola khona owahlinzela khona imbuzi. Abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi. Wathi ufika emzini womufi akhena ingekho umufi kodwa kwakunomama wakhe nguye wawutshela ukuthi umufi ungaphi. Bamlanda futhi khona ngekho umakhelwane babuya laye. Umufi kangalanga ukuthi imbuzi wayeyitshintshile imbuzi kamadalikana yase wathola neminyama yayikhona endlini yakhe abasadinyanga okuningi ase wathola ukumshaya konke engu-eight.
Bamshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela?
Lathi sebemtshaye kanjalo umfilwana bamtshiya emele kodwa umadalikana okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe keseduze wayehamba imsuku esiyomtsheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo uye esaphila ehamba imnika amaphilisi lamanzi ehamba insuku eziyisuku ehamba esiyomtsheka endlini yakhe kodwa wethiya-ke njani ethile umnyango wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini. Wathi ngelanga lesithathu bathi esiyomtsheka kwaphansi ekho waphela esenjani esephile. Ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi labo selemalanga engamboni njengenza kubutheka kwakhe. Wathi esiyitsheka endlini yakhe ikho waphela esile.
Sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokhu bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba?
Sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje nakurimandi esilamsibizini kwafana ngoba ukuhamba nabo wangena ku-initial remand wangena e-prison.
Amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongukwenzakala nje kanye?
Kumadlambuzi indawo leyi ningathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine. Ngingathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekuqalile ngoba inyanga eyijibileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi etika kungaba kuyisamthing wakufaka ekudleni kwendoda yindoda yathi yacaphuka isithi umfake umuthi then wathi wamtshaya ngekhithi wamdabula ikhanda. So kathesi sekuyenzakele futhi kukanye ngathi indawo leyo yemadlambuzi indawo ngibulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kanye abantu kabafundi.
Amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo?
Okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutyontshwa kwezifuyo imaningi kakhulu kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengentsholonje bebuya emadlambuzi betshontsha izinjengenkomo namadonga behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo bethengisela khona le etshontsho njalo sekungabanye abasuka futhi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iinkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sekuthatha izinkomadlambuzi ezikhathisa khona le futhi ebhofana njalo njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially umnyaka
uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje
khathesi sikhuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise njaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise umfana mafu nomfilwa esigabeni
hayi ize kukuhle ukuba lawe kuhlelo mpolisa siyabonga kakhulu
kulungile babangoma nyabona
lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa lepolisa lakomadlambuzi ePlumtree ngokubulawa kowesilisa obesethezwa icala lokweba imbuzi thiyani indlebe uhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
siyabonga Ntungameli Nkomo siligqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguJabo Kancube
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe